amehlo emntomnyama singanqoba ngokuthandana ngobuthando olunye yekumona wemntomnyama phansi ngokuzondana ngobuthando olunye kawubhekwa ndlebe kanye ilanga bayabambisana bayananelana kanti kwakalanyonini kungani umuntu omnyama mephumelela thina sambulala uthando olunye uthando olunye
wemfowethu uthando olunye
uthando olunye
asibambisane
uthando olunye
undlela umona
ayi phela sibambisane makubuhlungu sikhalisane masekusinda siphathisane wemntu omnyama sihlalisane wondlebe sikhanyilanga siguqe phansi sicela indlala songezandla siqola indaba kanti iguphe yethu inkaba uthando olunye undlela umona umfowethu nguye ngiyangwethi kanti nguwe
vula amehlo emntomnyama singanqoba ngokuthandana ngobuthando olunye yekumona wemntomnyama phansi ngokuzondana ngobuthando